Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 23 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika zithi zikhathazekile ngokwesulwa komhlangano eNew York lapho ebezikhangelele ukuxoxisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngokuhluphayo eZimbabwe.
Basifaka egroupini eWhatsApp and then basebecele ukuthi okay, sifuna ukuthi kube structured, sicela ama-questions enu elizowabuza upresident. So sasubmit ama-questions. So the way ngibona ngakhona upresident ubonile ukuthi ama-question ethu angeke akhona ukuwaphendula, wabona kungcono ukuthi akhansile.
Ngesikhathi odokotela abasafundela umsebenzi beqhubeka ngokukhalala ukusebenza elizweni lonke, izakhamizi zakoBulawayo zithi umumo wezempilakahle kuleli dolobho usukuzinga elibi.
Omama laba aba-operatiwe bafika besebenzini njengaba ngesuba lokuba sempilo sikulusukwana zonezi ebathi ngake ema-tenesi. Hhayi, kunzima kakhulu, kunzima kuwo wonke umuntu. OBulawayo kubuhlungu, akulandlela yokuthi singaphila njani. Sesaba sibekwesabeni, ngabona umuntu sesidula sisesaba ukuthi hayi nxa engadlula.
Ingcwethi kwezomnotho welizwe zisola uMnumzana Mthuli Ncube ngokuthi athi kufanele ukuntshintsha idola leZimbabwe lisiya kwelemelika kube yisilinganiso sokuyisithupha kugxile ku-real exchange rate. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kuwona lo msakazo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika zithi zikhathazekile ngokwesulwa komhlangano eNew York lapho ebezikhangelele ukuxoxisana lomongameli Emmerson Mnangagwa zimbuzisisa ngemizamo ayenzayo ukulungisa umnotho welizwe kanye lamalungiselelo okuthi zivote kuhlelo lwe-diaspora vote. Umongameli Mnangagwa wasemhlanganweni we-United Nations General Assembly edolobheni leNew York njalo ukhangelelwe ukwethulela lomhlangano umbiko wakhe omqoka phakathi kwayona le iviki. Usehlangane lamalunga ebandla lakhe leZanu PF lapho umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube abonakale kumabonakude echaya isilogana sebandla leZanu PF ndawonye lezinye iziphathamandla zikahulumente. UMnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla leMDCT obekhangelele ukuphatheka kulomhlangano, uthi baziswe ekuseni ngesonto ukuthi awusekho njalo abaphiwanga isizathu esicacileyo. Uthi bekubunjwe iqembu lebulenjini elibizwa ngokuthi i-diaspora engagement lapho abaphosele khona imibuzo yabo.
Be-organize lo mhlangano basifaka egroupini eWhatsApp and then basebecele ukuthi okay, sifuna ukuthi kube structured, sicela ama-questions enu elizowabuza upresident. So sasubmit ama-questions. So the way ngibona ngakhona upresident ubonile ukuthi ama-question ethu angeke akhona ukuwaphendula, akakwanisi, akakala, he doesn't know ukuthi angawa-answer sithini. So wabona kungcono ukuthi a-council meeting.
Ye, lizwe njani ukuthi umhlangano awuseyi kuba khona?
Khona egroupini lapho bevele besifake khona, yikho anti beku-organizwa from kuyo le group ye-WhatsApp. Basitshele nje ekuseni ukuthi I know we regret ukuthi i-meeting lo president angeke sayenze. Thina abanye siphororile kakhulu khonapha egroupini baze basiphoshe. So kuyakhombisa ukuthi iZanu PF ayikho serious ngoku-engage abantu. So all this thing abakhuluma ngayo is just a ruse, ngoba part of ama-questions ethu esiwasubmithileyo included indaba ye-diaspora vote, it included indaba ze-corruption ukuthi upresident why kahle kahle yena ama-advisors akhe emenza afanele lo wababo otshela abantwana ukuthi hayi mina ngikwazi ukuthenga ukudla ngoba ngilamali, kodwa everyday ubonakala eseshabhini wosinyama ephethe i-pilsner So uzotshela kanjani abantwana ukuthi imali awulayo ngoba now uyaflya emazweni ehayarisha amajeti acosta ama taxpayers awe Zimbabwe and amendeleg besifuna ukuthi simbuze konke khona lokhu nangu-ke ubalekile uright ayenhlangano wakhe ezandla lathi sila inhlangano yethu njenge-MDC it was okay so okuqalayo ukuthi njengomongameli welizwe bekumele ayengeje abantu the way abepromise ngakhona ukuthi uzoba engeja usekhombise umhlaba wonke ukuthi uligwala uyesaba ukukonfrontwa ngama-questions ayiwona enza iZimbabwe ibe lapho ekhona namhlanje
ungasitshelanga lokhu okwe-diaspora engagement ukuthi kahle kahle iqembu leli limayelana lani njalo amalunga lo ngobani
i-diaspora engagement bona abantu bezanu basi-approach okokuqala but upresident uyafisa ukuthi si-engage the same way sa-engage ngakhona last year but this time upresident ufuna lenzeni lisubmite ama-questions up front so I think ubonile ukuthi akakwanisi kuwaphendula la ma-question lakile that's why sunepula out ngoba vele angibona ukuthi uzowaphendula esithini ngoba nabo odokotela bastrikile amaloya lawo notolongakobe bestrikile so vele iZimbabwe right now under yena i-guardianship yakhe umnangagwa is a failure it's a failed state and therefore thina besizobuza leyo mbuzo so ubonile ukuthi rather than ukuthi azihlazise ngokuthi amithe lathi ngangcono asivale singasamithi lathi
lo ngumnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT sixoxelaye ekhonapha emelika umgcini sihlalo webandla lezanu PF uhlangothi lwe-East Coast emelika umnumzana Frank Guni ugcizelele kuwona lo msakazo wokuthi ngempela umhlangano lo wesuliwe ngoba umongameli Mnangagwa ibambekile uthe umhlangano lo uzaqhubeka engathola ithuba umongameli umnumzana Guni wengeze wathi umongameli Mnangagwa uzimisele ukuphendula imibuzo yonke ebuzwa yizizalwane zeZimbabwe njengalokho akwenza ngomnyaka odluleyo emhlanganweni ofanayo
uhulumende elandela isisekelo sombuso uzakupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni semaswingo ukulandela lolu daba siza kuba semaswingo ngomvulo 23 mpandula wozani lihlangane loblessing zulu owestudio 7 sibambane le-media center e-chevron hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba
ngesikhathi odokotela abasafundela umsebenzi beqhubeka ngokukhalala inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ithi umomo wezampilakahle kuleli dolobho usukuzinga elibi asizweni umsekeli kamgcini sihlalo walinhlanganiso unkosikazi Patricia Chabalala echasisa ngalolu daba
ayivele edolobheni lakobulawayo kunzima kakhulu ngoba kulokulahlekelwa zimpilo kwabantu thize ingakhangela njengabomama emathenethi kule bunzima namanesi anjalo vele kuyafanana abakhaleli akuyenza umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo omama laba aba-operatiweyo bafika bethele nzima njengaba nesithuba lokuba sempilo sikunika insukwana zonezo ngale emathenethi hhayi kunzima kakhulu kunzima kuwo wonke umuntu ikakhulu ophakathi kokugcekeke obulawayo kubuhlungu akunandlela yokuthi singaphila njani sesaba sibe kwesabeni ungabona umuntu usedlula sisesaba ukuthi hayi nxa engadlula esesele ukuthi aphilisize kumadokotela
izibhedlela zecouncil-ke singathi ziyanceda lapha
izibhedlela zecouncil-ke ziyanceda kodwa phela yikho khona mhlawumbe esasikuthi ukuthi abake bavule 24 hours bengavuli lokhuyana kokuthi khona baphonge ivula khonokho sebeshayisi ngoba uyabona iningi labantu ligcile busuku kakhulu okokuthi vele angaze umthwale umusempilo ngakhe ayefika kungaladokotela kusebenzi kodwa nxa ebuyile lapha ekliniki ulo unesi kumbe ule dokotela isizi yalitholi yikho sasikhala ngokuthi ngakuvule 24 hours for 7 days ezeziki yonke hayi khona ukuthi kuvale kodwa hhayi bahamba besiyalitholi isizo lona lolo
bathola amaphilisi lokwelatshwa lakho konke zingcono yini kulalezi ezikahulumente
ngoba emaphilisini kunzima emithini kunzima kakhulu uyathola khonokho ukuhlolwa kodwa iphilisi kumele uyozithengeza khathesi njenje bengikhuluma nomunye umama obenzela ipeka awusehluleki lilaphisa amesa ngoba yehluleka ukuthenga umuthi wokuthontisela awubhalelwe ngudokotela sathintisela amehlo aselawo ithiwe uyi-100 dollars okuyi-500 million akufiki la ku-500 million. Kwesi sikhathi uyahamba ufike uwaphiwe, kwesi sikhathi uhambe uthe ubhalele umuthi uhambe uyozithengela. Khonapho umuntu uyabe engalamali yokuthi ayothenga wona lowo muthi, iba nzima kakhulu kogulayo kumbe kogulelwa.
Sike seza uhulumende sithi kuza kuba labanye abancedisayo abavela kubutho, bayabonakala yini?
Bengingakababoni, bengingakezwa ngami ukuthi bazaba khona. Ukuthi bengaba khona ngoba ngile mina kuziki liyana bengakakhalala abantwana emsebenzi, kodwa vele babe kutshengisa ukuthi vele bakudoflo bakhalele. Kunzima kakhulu emathenethi, yikho kepha kutshela ukuthi lanxa bebesakhona bebengakakhalali khalali bekunzima ukubabona ukuthi vele ngabafuni. Baningi baphume bevula babuye emakhaya bagula. Mina ngigulelwe ngasisizathu engasisho ngoba ngigulele umntazana wami ebekelethe nge-operation, ugule ngisendlini lapha ngasebeza gadalala ngabanzima ukuthi ngimsize. Kuyobakala kakhulu umntana wami khonaphana ematenesi ngoba uyakwazi ukuthi omama abaningi omamanyana abancane abanye babe bengakwanisi ukuthi bazibebethile bodwa kumele benziwa ama-operation.
Lo nkosikazi Patricia Chabalala umsekele kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sixoxela ekhona le koBulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Imbangela yokutshona kwaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe kubikwa kwakuyimvukuzane njalo wayesemisiwe ukwelatshwa ngohlobo lo-chemotherapy lomkhuhlane ngoba kungasasebenzi njengoba wawususabalele umzimba wonke. Lokhu kuvezwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni lebandla le-ZANU-PF eNew York lapho kulombuthano we-United Nations General Assembly. Uphinde wathi uhulumende wenelisile ukumisa abantu abakade bebangela ukuthi isilinganiso sokuntshintsha idola leZimbabwe lisiya kudola leMelika siqhubeke siqasa. Umdlali wenguqu uMavela Sinakamba owazalelwa eWange wakhulela koBulawayo njalo osedlalela iqembu le-Aston Villa eBhilithane usetshayele ihlombe unina unkosikazi Charity Nakamba ngokusebenza gadalala emakhishini eSouth Africa ukwenzela ukumncedisa ukuthi enelise ukuthuthuka kulo mdlalo. UNakamba othi wasala eloyise umnumzana Anthony Nakamba lomna wakhe uJunior owayehlala loyisekazi eVictoria Falls ubekhuluma lentatheli izindaba eBhilithane. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ngikwazi isedabeni luka ombono odaba luka Mike Moyo. Abantu bakithi sebesetshenziswa kakhulu iZANU-PF banika izimali ngoba bekhangelele ukuthi amaNdebele umphakathi sefuna inkululeko, ufuna ilizwe lawo. Sebevama ukudinga abantu abangachitha umbono ukuthi sihlukane sibe singazwisisani emhlubeni kamthwakazi singaphumele injongo into yethu yokuthi sesifuna umthwakazi ayihlukane lesibabi sizibuse. Yiko Mike uzangixolela kodwa ngibona ngani ungumunye wabantu. Yiko ngifana sakhe nxa esithi ungumrosa singasikwazi umhlubutha umrosa. Kungani ethe gcotshwa? Kade vele ugcotshwa ungubani? Ngoba sasizokuthi abagcotshwa izinduna. Yiphi induna emgcokileyo? Yiphi induna emgqokisileyo? Ethe segqokisiwe kungani ekhuluma ngolimi lwesiNdebele engakhulumi lwesiRozi size siyazi ukuthi siRozi lulimi olunje? Kungani ekhuluma ngesiNdebele? Kungani ephethe umkhonto wamaNdebele? Kungani ekhuza ubayethe? Ubayethe isiZulu isiNdebele. Ubayethe umthatha ngaphi engakhulumi ubayethe wesiRozi? Yikho kutshengisela ukuthi bazabe besitshela amanga yokuthi baphuphile baphuphe kwezinkosi. Umambo uchasisile uchasisi likathesi namhlanje ukhuluma ngokuthi umambo kasibizo lomuntu, kanti yena leyo mnyaka njengoba le mzidikazi kamtholanga umbalitsho njalo ukuthi umzidikazi kamtholanga inkosi yena leyo engalalabiso umahuwa kungathi wabulawa izinzwa ngendaba ama 18 sizizika sephila ngabafiki ke bazothola kunala bantu idlozi lapho nalalimile lizozo lihleli ihlaleleni lingasebenzisi intsho losigojwana wodwa lahlala iminyaka yonke le izwe lizwe lodobha yena selidobha selingena kulo udaka selingena selikhuluma ngesindebele asakhuluma isiruzwi kuvela ngakoko into leyokhuluma isiruzwi yonke into yakho liyibeke ngesiruzwi ukuze sibone ukuthi yilo sibili elihleli 200 years yonke le lithole lelo dlozi selizophuma isigojwana namhlanje esikhuluma ngesindebele hayi cha mina akangivumelani lento lezi yizinto zabantu abathunyiwe uzochitha umthwakazi kodwa ngicela ukutshela amandebele ukuthi angazazikhohlisa sesifuna umthwakazi kathesi sesifuna umthwakazi ahlukane ngezimbabwe bengabe bethengwa besitshela amanga kathesi yena lena indawo akuyo agcotshelwe kuyo bagqokiswele kuyo azibuze ukuthi kungakhomba yiliphi irose angawakhipha ngu-10 athi nanka alitshumi namarose wadwa kithi basikhulumele zozuzo akukho into zokufanisela ezokuchitha ikoba kithi sisikhathele ngento ezinjengazeliso ngiyabonga mthakazi umthakazi kavuke isikhathi sokuba nisihlakaniphenini sikhangele isitha esisebenzisa abantu bethu sibabhadalise imali njengo-inosikala
salibona no-studio 7 mina nginguna-September ngihlala ngapha esilobela hayi ngidlala sisibulele bakithi lo hulumende kasikhangeli uthi thina sibatshala nxa seletha ukona ukudliwa ngawo ukuphiwa abawehulufe yakhetha kwindliwa ngikhona ma ungasowezana u-PF akulokutholayo bakithi hayi hulumende yethu leyo hayi
ngithi ku-studio 7 ngiyeza ngikhuluma ngise-South Africa angithandi ukuba ngise-South Africa mina angithandi ukuba ngilapha engikhona uJoseph Zuma lowo umuntu udla kuzani PF but kunezihlobo zakhe angakhona ukuzenelisa ukuthi zithole le nto eyenzakalayo wenza abantu bekhumbule becabange emva ukuthi umlungu wayengcono kulezanu PF umlungu wayengcono kulo muntu omnyama ngoba sikwazi ukuthi noma kusuka kuzanu PF sizifaka uNelson Chamisa enguye esimsupportayo kuze kwenzakalani ukuze senza sicabange ukuthi kwakungcono ukuthi ngakubusa u-Ian Smith esimazi kwakungcono ngoba abantu babehola itswayi lempuphu amakhaphu ayi-7 every Monday babehola impuphu behole yonke into umentshisi usenza 1 cent kumbe 2 cents 2.5 pence ulusu amathumbu enkomo esenza 15 cents kwakungcono kulo muntu omnyama kuze senza sikhulume kanjalo kube kanti-ke asiye ngqondo esimele silazi simele sibe nozibuse umhlaba lwana ngowamazimbabwenzi asiyo kabani kamnangagwa izanu p f kayibekwazi ukuthi ena isisothi sayo nobusothi bayo angeke babe bayisendayo ngoba kuzobahlupha ikusasa labo ukuthi imali yabo bazoyidla kabuhlungu le abayithetheyo bathatha umnotho wonke wasezimbabwe bafake ezikhwameni zabo but bazophilela kuliphi lizwe bazofana nje lomgazi nangufile wabuya ekhaya imali sizodlelwa njengabantu nje abazoyidla labo asifuna ukukhuluma bathi sikhuluma amagama amabi
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu kuwhatsapp ngunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 ukuze siwadlale emoyeni yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane itanka yeBhilithani elamafutha yabayithathelwa ngele Iran emkhunjini ngontulikazi wonalo umnyaka ikhangelelwe ukubuyiselwa kulelo lizwe izizalwane zeTunisia ziyavota ngesonto ezayo kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe ngesikhathi umnotho ubhidliza umphathintambo kahulumende obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube uthi kufanele ukuntshintsha idola leZimbabwe lisiya kwelemelika kube isilinganiso sokuyisithupha kugxile ku-real exchange rate kufanele le-rand ye-South Africa. Ubekhuluma lokhu esemhlanganweni osaqhubeka o-United Nations General Assembly e-New York. Kodwa umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho uthi kavumelani lombono kamnumzana Ncube.
Emsikeni ovulekileyo osobala i-free market, i-exchange rate, umudlelwano phakathi kwezimali zangaphandle kwelizwe lemali eselizweni ziyabe zilungisiswa ziphekwa emsikeni laba abathengayo. Nxa bengaba baningi imali yakhona eyangaphandle iswelakala, kusho ukuthi intengo yakhona iyakhwela. So imali thina yethu, i-exchange rate thina yethu, idola le-America lilutshwana, yikho intengo yakhona iyabe lokhu ikhwela nxa kulabantu abaningi abahamba beyidinga emsikeni. Abuntu iviki edluleyo besizwa kuthiwa khona kulabantu abaningi abadinga ukuthenga imali eyangaphandle belungisela inala izwe nxa selisina. So akutshoyo yena akulanto ethiwa yi-real exchange rate emsikeni ovulekileyo, ngoba nxa uhulumende ezama ukulungisisa i-exchange rate yakhona eyifixa, yikho wayikhipha phela umthulo wanti wayithe khona i-1-to-1 wasesithi sekhipha isivalo sokukhontrolesana. Hhayi, lapha vele angivumelani laye mina. Njengobona wami akula exchange rate ethiwa yi-real exchange rate, i-market exchange rate.
Inxa sesikhangela-ke yona i-exchange rate ekhona kathesi, sokusiba ngcono yini mbelokhe kusiba ku
emsikeni wethu eZimbabwe kule sithi ku-economist i-cartelization, i-cartel. Kulama-cartels akahulumende, ama-cartels e-reserve bank, ama-cartels e-ZANU-PF. Ama-cartels akhona yibo abahlala phansi becabanga betshelana ukuthi namhlanje singahamba siyegcwala sithenga imali yangaphandle, irate yakhona iyakhwela. So okwenzakalayo ukuthi i-reserve bank yeZimbabwe balayo imali ethize embalo eyangaphandle kwelizwe. So bona bengayigcwalisa emabhenki, bayigcwalise estradeni, kutho ukuthi intengo yakhona iyehla. So engikubonayo ukuthi mina sokulobudlelwano phakathi kwama-cartels akhona le-reserve bank kwenzela ukuthi sebethukile, imali yakhona sikhwelile. Sebengathi ngibona ngathi mina bagcwalise imali yangaphandle kwelizwe bayifake emsikeni omnyama wenzela ukuthi intengo yakhona iyehle.
Kambe sibona ilizwe liqonda ngapi ngalokho okuthiwa yi-inflation kanye le ntengo yempahla lokuthi idola leZimbabwe libe lamandla.
Ya, iqinise ukuthi ibhenki lethu elikhulile i-reserve bank ngayilamandla amandla okuthi balungisise intengo yemali yangaphandle kwelizwe, ngoba ama-economic fundamentals akhona apheka imali yangaphandle kwelizwe malutshwane. Wayethe khona yena Mthuli, wayethe asuze lo-John Mangula kabasuze badinde imali yalapha yeZimbabwe, amabhondi nodlana. Sebegcwalisa ama-RTGS emagetsi ayi-electronic, ama-electronic funds ama-bonds. So yibo abayenza ukuthi kube le inflation. Thina umnotho wethu kawuyindawo nxa ama-market fundamentals engakalungiswa.
Ke sambona umnumzana Mthuli Ncube chaya izilogan zebandla leZANU-PF khonapha e-New York eMelika. Kambe lokhu kungabe kule ndaba yini lokuthi uqhuba njani umsebenzi wakhe, njengoba yena waqhatshwa kuthiwa yilabo abaqeqeshwe kakhulu hhayi abezepolitiki?
Akula minister owaelapha elizweni kumbe kuse-Britain ama-conservative party kumbe ngama-republicans e-America kumbe kungaphi okhethwa engumuntu ozimele yedwa nxa uqhatshwa yi-ZANU-PF ukuze ube ngumphathintambo, ngu-minister. Uyakuqhatshwa ube wazi ukuthi uzasekela ibandla le-ZANU-PF ngoba umqhatshi wakho, ulandlord wakho Emmerson Mnangagwa. Kule zikhuthamfundo phela eziyabe zikwazi umsebenzi luba ziqhatshwe liqembu, ngoba abakhona uSimba Makhoni labo uBernard Kitsero abakhona, kuyenzakala. Kodwa yena nje usezibhilizela ibizo lakhe, njengoba iZANU-PF kayela bizo, kayela brand enhle ngaphandle kwelizwe, hhayi segalula akusethuthi dat.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya incwethi ecobongula izomnotho welizwe sixoxela icingweni eseHarare.
Uhulumende elandela isisekelo sombuso uzakupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba siza kuba seMaswingo ngoMvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center e-Chevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Kwamanje sesilethulela umculo kazinja ziyamluma ehamba lo sizakele we South Africa besithi ngisize. Ziyamluma umfana wecholocho phela ilo sizakele owe South Africa besithi ngisize. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika zithi zikhathazekile ngokwesulwa komhlangano eNew York lapho ebezikhangelele ukuxoxisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngokuhluphayo eZimbabwe. Ngesikhathi odokotela abasafundela umsebenzi beqhubeka ngokukhalala umsebenzi elizweni lonke, izakhamizi zakoBulawayo zithi umumo kuleli dolobho usumubi kakhulu. Ingcwethi kwezomnotho elizwe zisola umnumzana Mthuli Ncube ngokuthi athi kufanele ukutshintsha idola leZimbabwe lisiya kwele Melika kube yisilinganiso sokuyisithupha. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha, A Voice of America.